Banana masiva wena baba mkhulu babelo
lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Zifiso Masiye, ingcwethi-ke zamasiko esintu osanda kulobolisa umntwana.
Uyingcwethi-ke uyise omncane entweni ze-information technology labo-Zoom labo. Kube lula kuye ukuba ngu-Zoom host lokusihlanganisa sonke. Umkakhe uninomncane womntwana nguye obebhodabhoda in-between thina labakhwenyana nge-WhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona. Ubabakazi ube ku-Zoom engathi yi-Zoom Station 3 eLeeds, England. Udadewabo omdala laye ube ku-Zoom Station number 4 eOmonde, eGoli. Abakhwenyana bebe ku-Zoom Station number 5 eRustenburg, njalo njalo. Kodwa ne-Zoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke. Bekudingeka-ke sonke sibe le-Wi-Fi le-network ebambekayo eqinileyo. Bekudingeka sibe lamafoni awe-backup uma kusiwa i-network. Imali zamafoni, imali ze-Zoom, imali ezenza ukuthi umhlangano uqhubeke kuhle sifake khona phana kuma-charges amalobolo, ngoba yiwo phela kumele abasilandileyo.
Okunye-ke baba Masiye,
kudingeka ukuthi o-anti labogogo abaqakathekileyo emsebenzini onje babe khona, kodwa basekelwe eduze ngabatsha abalolwazi lwezinto zabo-Zoom. Bekudingeka njalo sicetshiswe kahle-kahle ngokulandela lokulandelwa kwezinto zomkhuba wokuvela lokulobola ngabadala abalolwazi. Silandele wona kuyiloba sisebenzisa isimanjemanje. Sibe laye umfundisi wokusibika enkosini lokusihola ngemilayo lemithandazo. Konke lokhu bekuhleliwe kwalotshwa phansi ku-program yokulobola, program that was shared and distributed umsebenzi ungakasungulwa.
Lina-ke baba Masiye, lenze njani kukho konke lokhu?
Bekudingeka ukuthi thina abeqembu lentombazane siqale sihlangane, sibonisane, siphane amazopha lama roles, njalo sithi rehearse iprocess yonke singakemukeli izethekeli zethu. Kuhleliwe-ke babadube ukuthi number one, ukungena iguma imalini ku-Zoom abakhwenyana bazibika esangweni ngokucela ukungena i-Zoom meeting. Ngingathi i-Zoom meeting sokuliguma, so bayacela ukuthi sicela ukungena ku-Zoom meeting. Nxa becela sesijajale imali yokungena. Bangena sibabone ku-Zoom kuma-Zoom windows abo bayahlaliswa phansi njengabakhwenyana. Khonapho lapho abakhona kumbe kusemzini yabo kumbe kusemahofisini bayakhupha izicathulo banabe njengenjayelo. Abethu sibahlawulisile-ke ukubona bengena nje begqoke amakawuzi, bagxotshwa egumeni bagqoka kuhle okuhloniphekayo, baphenduka sebehlawulise. Kukhona ikomiti-ke eyama-negotiation ebekwa ku-WhatsApp group ezakuba ibhoda ngasese iye-negotiate ma kulezikhalazo zenhlawulo ezithile. Then two, isivulamlomo. Bangena abakhwenyana ku-Zoom bamukele, sebeza kutsho abahamba ngakho.
Ake siba lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubeka ngengxoxo le lomnumzana Zifiso Masiye ngeviki ezayo.